So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane i-$36,000.
But into yakade isimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulayiza ukukhetha, akulayi ukukhetha umhlobo, akulayi ukukhetha ibandla, akulayi ukukhetha ukuthi lo mfitshane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorn Grove kobulawayo. Izabelo zele Melika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane i-$36,000. Lumthetho othiwa statutory instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasosha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasosha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasosha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasosha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasosha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba sebhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithesi lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ke ebona ngokomvikela lokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akade isimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wa of defense kanye lama-generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo-president uNyusi. Esingakwaziyo ukuthi uhambe khona ngale engu-chairman yini we-security organ organ, security and peace organ, SADC, umbuzi kambile nje nje umnumzana umnangagwa, emelele ilizwe la seZimbabwe. Asila kwenisu ukuthi ngabe imele oku yiku okwenza gileo ni ngoba siyakwazi ukuthi kuvelebe so kuhambe kudala amabutho la uthwa ngama mercenaries abakhokhelelwa nguColonel Dyke khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi ka test lalelukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohluphi lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakho na leyo umsebenzi yabi siya kubani into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekhuluma bekuthiwa khona yi mega deal aba mega deal aweZimbabwe siyakwazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esinengi okuyakwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba bayiba basembusweni
una umthetho uthini ngokusiwa kwamasocha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe
ye upresident uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengopresident ukuthi hambe deploy amasocha kwelinye ilizwe uya deploy kuphela nxa iparliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho nxa iparliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iparliament ichu ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe nxa iparliament ingavumelani lombono wakhe kuthi ukuthi amasocha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya
manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalele eParliament ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliament
esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenge okwakuqala nxa siseparliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eparliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eparliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iconstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi umsebenzi wethu njengamalunga edalela eparliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe esenziwa ngaphakathina kwelizwe kanti okwesibili okusilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eparliamente yikubumba umthetho okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba sebhinga edalela eparliamente engowebandla le MDC Alliance ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama isasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i 17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakweza amabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizagqitshwa lamuhla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe o-Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lelihlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulelu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalumbiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisikile na ukungena kulolu hlelo
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende.
Singathi 4,332.
Bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Mathebeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo.
Yebo, sebekhona abatsha abasemathebeleland kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqindi zethu zonke khona emathebeleland sebefaka yini bonke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbule nyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njolomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu loluncedo?
Yena umongameli ngayisayenelisanga ukuthi abe khona njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe yinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama face masks la agqoke ebusweni. Themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama face mask ayi 1450. Kuyobuya ke ama gloves awe plastic bawiza ngesikhiwa bethi ngama latex gloves ayi 1000 ikhulu lelo. Kuyobuya ke ama sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ukugeza izandla kuyobuya ama liters ayi 23 amachumi ababili lentathu yama liters ama sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abeThorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale kwentuthu ziyathunqa. Namhlanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kuma phephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomiti aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamathumi afika phosa isithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Basakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke ngomsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela eGogwe, phansi kwaChief Njelele. Yes, lokhe siku-lockdown, sivalelwe sibili. Ukuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo esingabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki ukuthi singazithengisa njani, singenza njani. Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plus ngalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yesisikhulela. Lezi zinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa eliyofuze lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
Munyoni ewanje, salibonani balaleli beStudio 7 kanye nabasakazi beStudio 7. Thina ngapha ewanje sile simanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini zekholiyari ewanje, company kholiyari ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafimaketi, abantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla I'm talking that test ngabantu abazidaleleyo abalalutho abantu basemarezeve. Ifanikhathwe futhi yona ikholari sisiyavula amahofisi isethi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekunzimeni lapha ewanje?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheli. Hayi, siyayibona i-corona sokuphinde kwengezo futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi zama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernment wezandla kumele acabange abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziye kudla utshani. Hayi, nalangathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane we-corona. Asiyo into enhle le. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathwele nzima babulawa yindlala. Zandla ayikazi yakwanisa lo. Njengakithi ngapha emathebheleleni ndivela akazi besincede ngalutho. Ngitsho unganasilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayela abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kuphi abantu abafayela? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikorona ibuye kathesi isibulele abantu abangu-11 sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo egugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo egugurawundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa abayi-11. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa igugurawundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli beStudio 7. Ngathi ngapha kogodlwayo ule ulwazi luncane olumayelana nomkhuhlane lo siphunguluzwa njengabanye siyakhala sokuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba siyakungena lapha uzasiqeda tu acela sokuthi ngazi basikhangela lathi ngabo ngoba lokudla kuyaphela lokhu esimele kona kwe-social welfare sokurhwaliswayo sona sihlezi emakhaya sikwathi kuzaze kube njani la siyafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyashiya nganamuntu thina lapha kokhona hayi ngiyabonga mina ngu-Elonkala ku-Ward 5 eflabuzo
salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina igama lami ngubhizini yancubo ngikhuluma ngise-Plumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku iZimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenze umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo. Ziyenza zithalaza zisesaba ukwenza umsebenzi. Kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezalo PF hawu lezo ziyenza zikhululekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathalekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mboni ngani vele akukho fair ukuthi eZimbabwe kwenziwe ngalelo kuzimoto abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-Studio 7 lo ngisogogwa nawumoya endlombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sithengise ukuthandana lokukhula ezweni ngiyezwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abe-Mark South lo-Mark North uzabe khala bekhalela ukubana akulalwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo beqamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona into leyo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ule mhlanhla ngoba sukutshele kulo makhonana akho ekuseni ungamekeleli unywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabizela abasnekbak ukuthi azoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana lokukhula nokuthi angaphandle ngakuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelani izinto wena osukwazi siwazile isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esinje ukuthi uhulumente uzabuya uhulumente uzabe ama-resources uhulumende lana i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osukwazi kumbefungapha edolobheni wathola ulwazi ungulerediyo wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze laye aphephe engozini ye-COVID-19 iyabonga
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elesithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane intatheli izindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2000 sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus eWashington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Othulumende wase phangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani. Bahamba emsebenzini, umbe bangahamba emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini. Njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini. Bantshintsha baze bantshintsha lezi zinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengama-park ukuthi abantu bangahlangana. Bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane. Izinamba amanombolo ayehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu la kathe sisiloko sile lowest number of deaths in the United States compared to other states la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyo into entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leave wayisigcile. So lanxa ubugqili lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abachayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala sithi old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema restaurant lapho kule public khona. Yibo abahlgezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lo muntu odobha ongcekeza kumbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa corona virus isubela uhlelo lwethula namhlanje. Kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i-statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.